Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMpalazi 2021 eCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Archbishop Desmond Tutu walisana lobandlululo lwabamhlophe kwele South Africa kasekho.
Uye wathi kumbuso weapartheid yekani ukwenza lento ngoba wonke umuntu udalwe emfanisweni kaThixo.
Badlale nzima lonyaka iKhisimusi abanye abantu kwele Zimbabwe.
Christmas sidlale nzima komizi. So asazi ukuthi siyenza njani kodwa hayi inkosi sigcinile.
Inkokheli yomdabu uFelix Ntantama ngwenziweni usekhulumisana lamagoda akhe kulandela isinqumo somthetho ndaba esokuthi kumele abotshwe.
Into leyo sesiyiphethe kudala siyidobhile, siyayilungise nje lula.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Waziwa kakhulu ngokulwela impi yenkululeko kwele South Africa uArchbishop Desmond Tutu kasekho. Utuso kumalo usipha udaba lolu ngokugcweleyo ekwele South Africa.
UArchbishop Tutu ubhubhe namhlanje kuseni emzini wakhe Cape Town esele minyaka yokuzalwa engamachuma esiyagalolunye 90. Iningi kwele South Africa selichaze umuyi obengumfundisi ebandleni le-Anglican Church njengeqhawe. Ngesikhathi sempi yongcindezelo kwele South Africa, umuyi wayekhuza kakhulu uhulumende wabamhlophe ngokuncindezela abensundu. Waba ingxenye yemikhankaso eminingi egcina ukuphela kombuso oncindezelo ngo-1994. Ukulwisana kwakhe lo mbuso oncindezelo engasebenzisi udlakela kwamenza waze waphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-1984. Emazwini awethule ngemva ka-Archbishop Tutu, umongameli Cyril Ramaphosa umchaze njengomuntu obengathikazi njalo engesabi nxa sekufanele alwele amalungelo oluntu. Umfundisi webandla le-Anglican eJohannesburg uStephen Murewo utshele Studio 7 emzini kaThutu omdala useSoweto ukuthi uzahlale khunjulwa ngothando abelalo eluntwini jikelele.
Uye wathi kumbuso we-apartheid yekani ukwenza lento ngoba wonke umuntu udalwe emfanisweni kaThixo. Okwesibini siyamazi ukuthi bengumuntu womthandazo. Okwesithathu siyazi ukuthi uBishop Tutu ibethanda wonke umuntu. It did not matter ukuthi weyiphi nationality, your sex, whatever.
Unkosazana amkele chakela obengumakhelwane kaThutu ngesikhathi sahlala eSoweto. Uthi umuyi lomkakhe uLia bazahlala bekhunjulwa ngokuzehlisa lokuphilela ukusiza abahluphekayo.
Mina ubaba uTutu ngimchaza njengomuntu obelungileyo, ubengena ekhaya lakithi la sihlupheke khona. Kwayengathi kuhlushekiwe la ngeke ngingena. Ma kuyiDecember time njengoba ngisatsho, kwayeyazi ukuthi alethe igroza phaya ekhaya. The whole box egcwele igroza and igroza ebonakalayo.
Esinye sizalwanisa kwele South Africa uMathamsanqa Faleni uthi babonga uThutu labanye bakhe ngokubalethela enkululeko.
Abantu abafana noTutu Tutu basifundise ukuthi yintoni le nto okuthanda uxolo. Awuxoleli kuba umntu umthanda, uyakwazi umxolela umntu ngokokwenza izinto ezihlungu. Nguye wasifundisa kwi-Truth Commission ukuthi yintoni le nto luxolo. Apha eVilakwazi ndiyakwazi uhlala apha eVilakwazi ngokukhuleka ngenxa yabo.
AbeZimbabwe labo bancima uThutu njengomlweli wenkululeko owazinikela engafuni lutho ngaphandle kwenkululeko yabantu bonke. UArchbishop Tutu uchiye umkakhe unkosikazi Lea Tutu abantwana abane labazukulu abayisikhombisa. Abantu babuthene emzini wakhe Cape Town kodwa kukhangelelwe ukuthi kuqhutshwe inkonzo zenduduzo endaweni ezijeneyo zelizwe. Amalungiselelo lomngcwabo wona abengakaziswa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngenguthuso kumalo.
Ulabantu abadlale nzima usuku lweKhisimusi izolo. Kuthi njalo abanye bebelezihlobo labangani ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana legciwane leCOVID-19. UEzra Jesus Banda weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngalesi sikhathi somnyaka kuyabe kuyisiphithiphithi kule micimbi ejeneyo abantu besidla okumnandi kugidwa ezindlini eziningi kujabulelwa usuku lweKhisimusi. Lo nyaka bekuthule abantu bathi bebengela mali. Uyakhala unkosazana Sandra Sibanda.
Christmas sidlale nzima komile. So asazi ukuthi senza njani kodwa hayi inkosi sigcinile. Nami nakwaza kumele kube kuhle. Sizabona ukuthi sizasebenza njani.
Kwesinye imuli kulala uMangoye eziko. Umnumzana Kenny Dube kazi ukuthi ayinikene imuli yakhe.
Hayi Khisimusi sidlale ngendlela esingafisanga ngayo. Akulamahle. Njengoba lisizwa labantwana bayakhala lapha bakhaliswa indlala. Siyazama ngakho lokho kukhona kodwa hayi akwenehli.
Ugogo odumo kobulawayo uRose Nyathi udlalele iKhisimusi endlaleni ngoba abajale ukumthumela ukudla abamnikanga lutho lonyaka.
iKhisimusi ngidlale kabuhlungu sikwidla. Ngandijema ukuthi ingcele zamfakela something. Ngitsho lo yedwa phakathi kwemhlaba wamfakela. Angikwazi ukuthi kathi sethi kwenze njani ikaka ikaka yona lela isibixotshela khatshana sisenza ukuthi ngilinukele mina nisakwazi kathi izolo ngiqalisa belisithi ngizwa ngikhala seliphosile ngizwa ngikhala seliphosile kathi sibuyini
unkosikazi Gracious Ndlovu yena ke ufelwe isihlobo iKhisimusi uhle wakhohlwa ngayo.
Hayi Christmas sibi right nje but kono ukuthi bibhoyo abantu abalamali bengilo cousin one but inkinga ukuthi nje sifile. Hayi kudla bekukhona nje khona ukuthi abantu bese but ukuthi sikhole sethu engakholiseki njengoba sifile.
Ukhona abakade bechathisa ngeKhisimusi unkosazana Irene Maseko ubesemchadweni.
Hayi Khisimusi yethu ibimnandi okubi besishadisa umna wami othethwe likhiwa ele New Zealand. Hayi sidlile sibili sakholisa kwajayiva hayi kwabamnandi hayi sibelela ngelihle sibili.
Ugogo uMadawu uthi ujabule kakhulu ngeKhisimusi ngoba uze wancinda wadla inyama ngemva kwesikhathi eside.
Ngidlale kuhle sibili bendezikhuba emoyeni wami ngabona ngikhululeka ngisele ngikhululekile ngoba bayahlala inyama embuzi basiyingisela kuhle sajabula sacikisa. Kuthe ntambama basinika nje amaloshikana amasupa bebanike ethula mngazibona ngichazela into ezizwa nisendobuto ngazwa ukuthi hambo zidlale akoshuma siyalala ngijabulele nje ukuthi ngibone ukuthi umnyaka uphele kuhle kami ngilempilo abanye asilabo sebezithile.
Amasela abamba inkunzi lawo athi lo nyanga bekunzima bebengela lutho ngeKhisimusi. Umnumzana wabongani moyo lisela kobulawayo.
iKhisimusi ibinzima lo nyaka izinto ziwomile lapha elizweni hayi even napandle lapha nxa sigijima gijima vele ubamba umuntu uthole vele lo muntu angona la ikalala lutho uyazihawukela uzidubekele thina abanye vele siphila ngenkunzi khona la. Xa uthi uyabamba umuntu vele uthole umuntu angona la ikalala lutho ngisho lezicathulo ebeqwele ezicathulo ezidabukileyo abalakudla abantu bafile ngendlala.
Ngempela iningi labantu lithwele nzima. Imali ayikho yokuthi bathenge abakufunayo njalo iKhisimusi yalo nyaka ibiziqandela kubuye futhi bebesesaba ubhubhane olumemetheka okwesabekayo umkhakha omutsha we-COVID-19 okuthiwa yi-Omicron. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo baluthakazelele ngokuthiyeneyo usuku lweKhisimusi eHarare lezinye indawo eZimbabwe. uMavis Gama usipha lolu daba.
Abantu abaningi bathi bekunzima lonyaka ngosuku lweKhisimusi okulaba lichumi lane 14 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kwathi abedlula inkulungwane bahlolwe batholakala belegciwane lecoronavirus. Unkosikazi Sibonga Inkosi Phiri ohlala eHarare uthi bekunzima lonyaka njenganyaka enye.
kumaKhisimusi adluleleyo kuyisikhathi sona leso siye emachurch siyecelebrata lezihlobo labangane kuhlatshelelwa kumnandi siselebrata ukuzalwa kukaJesu Kristu. But kathesi ayi iKhisimusi le ilo mahluko kakhulu ngoba umkhuhlane lo kawumelanga ukuthi sihlangane sibe baningi so yikho kunye osokusenze saze sangahlangani.
Unkosikazi Phiri uthi babonga uNkulunkulu ngokubagcina ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
sisihambile emasimini sayazilimela kwenza ukuthi singahlangani labanye sisesaba wona lo mkhuhlane omemethekayo njalo thina asisacelebratelanga ukuthi imbeni siyesicelebrate ukuzalwa kukajesu but besesifunga impilo ngoba umnyaka uphelile plus le corona liyadimemetheka siyaphila so yikho ade sesikubonga kuNkulunkulu ukuthi sibonga impilo ukuthi siphilile kasisayanga kuyabonga labanye emachurch thina sesiyele emasimini satshona sizilimela labantwana.
UBishop Busani Sibanda owe the United Apostolic Faith Mission Church uthi igciwane le-COVID-19 lenze abantu besaba kakhulu ukuyahlangana labanye.
Siqoqe ukubana abantu babuthane ngendlela ezijiyejiyeneyo kodwa sesi-adopte esingakuthi the new normal. I-COVID-19 sisenze safunda ezindlela okumele sizisebenzise ehlanganisela imbuthano yabantu emoyeni, emafonini, kuma-Facebook, kuma-Twitter, kuma-WhatsApp group. Abantu sebephiwa imthandazo kulawo ma-platforms.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuba angakhohlwa ukulandela iziqondiso ezabekelwa abantu ngabe World Health Organization lele Zimbabwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umkhokeli womdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni uthi amagqwetha akhe asekhulumisana lamapholisa kulandela okwethulwe ngumthethwandaba othi kumele abotshwe. Kukhanyangani uhulumende uhlutshwa ngokunye okwenziwe nguNdiweni. Iphephandaba le-Chronic libika ukuba umahluleli we-High Court uJustice Maxwell Ncube wethule isinqumo lesi esithi uNdiweni okweleBhilitane okwamanje kalandelanga iziqondiso zokukhululwa entilongweni kulandela ukugwetshwa kwakhe ukuba avalelwe ejele okwenyanga ezilijumi lasitshiyangalombili 18 months. Wethiswa icala lokutshela izakhamizi entabazinduna ukuba zidilize umuzi womuntu amxotsha kuleyo ndawo kulandela ukubanjwa kowesifazana esemacansini ngendoda yomuntu. UNdiweni wakhululwa entilongweni wahlawuliswa isibambiso sebail esifika amadola angamakhulu amahlanu $500 watshelwa ukuba kumele ahambe emapholiseni entabazinduna kanye ngeviki. Wasuka kwele Zimbabwe elubhekise kweleBhilitane lapho ayeseyalatshwa khona isifo selihlo. UNdiweni olokhu eselatshwa kulelo lizwe uthi usekhulume namagqwetha akhe ngodaba lolu.
Into leyi sesiyiphethe kudala siyidobhile siyayilungise nje lula, akula lutho lapha phakathi, yinto elula echiphileyo nje kuphela. Into emangalisa thina lapha amagqwetha bekhuluma lami besithi kade kulesivumelwana phakathi kwethu lamapholisa lohulumende uthi umdladla aye England ayelatshwa esibhedlela sakhe esikhonale England.
Uphinde wathi kukhona ukungahambi kahle ngodaba lolu.
Wonke umuntu wavuma khonoku. Kwakhulunywa ke ukuthi phuma engasayini kuzaba njani. But hayi, ukusayina kuthedele muva. Ukusayina kuthedele muva. Siqala ngempilo yomuntu, ngemphefumulo yomuntu. Yikho ke mfokandweni, hamba uyeze lapha khonale uzaqhubeka ngokusayina usuphendukile. Yikho nje sonke silapha siyamangala ukuthi kathi ngubani lo ongathi udakiwe waqalisa into leyi ezaphelele emoyeni.
Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu ngoba isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UNdiweni usanda kuhambisa incwadi ejulileyo kumkhokeli wakweleBhilitane ecela ukuba angenele kudaba lokuvota lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Uhulumende uthi abahlala kwamanye amazwe bangeke bavote. Kusenjalo, abantu lokhu bebambe owangaphansi ulandela okwedulwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga othethise induna uChief Murinye othi kugcwele ubukhohlakali eZimbabwe. Ngakho ke abantu balakho ukucela ibutho lingenele lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni. Abantu abaningi bayakusola okukhulunywa nguChiwenga besithi kakhulumanga kahle. Omunye wabo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okubandla le-MTC Alliance.
Amahlabe Zulu amqotho nxa esithi kubi ukuthi induna zithethiswe ngendaba yokuthi zibe lombono ukuthi kungawenziwa udaba lokutshontshela ilizwe. Kodwa ngibona ngiqakathekile ukuthi abantu bananzele ukuthi ilizwe lizaba ngcono kuphela nxa sesibe lohulumende ohlonipha abantu njalo owaziyo ukuthi uqakathekele ukuthi iziqhubeke phambili. Ngibona ngani izana iso ziyafika kwenza kwaba ngcono lo.
Kodwa umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi akumelanga induna zikhulume zisantando.
Kumele abantu bona bebe yibo abancedisa umongameli nxa ethe wabanika imisebenzi. Nalabo basemhlanganweni wethu abe baqinise umhlangano wethu ukwenza ngokungayenzi imisebenzi yenkohlakalo. Ngokunjalo into yonke eyenzakalayo ikuthi into iblame singaya kumongameli ngenxa yokuthi abantu babefuna nje ukuthi badinge ukusola umongameli ngezinto ezingaqondananga laye.
Baningi abantu abacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenzisa izinduna kwezombusazwe loba nje uhulumende ekuphika lokhu. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden lomkakhe unkosikazi Jill Biden ukhulume labo bakubutho abanengi izolo ngosuku lweKhisimusi. Bafonele esesigodlweni seWhite House. Uthakazelele kakhulu imisebenzi yabo. Sokutholakale izidumbu ezingamathumi amabili lasitshiyangalombili 28 duzani lako leLibya. Ukhanya kungeza abantu abaphele emanzini abadabuka kwamanye amazwe abazama ukuyaphephela kwamanye amazwe. I-Associated Press ibika ukuthi kukhanya ngani bafele elwandle kulandela ukugxila komkhumbi wabo. Okwamanje ezamasiko kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa logogo uSilver Zodube oyizangoma ngokumiswa komuzi. Kambe kwini konke lokhu? Siyakwamukela kuhlelo gogo.
Sithokoze, sithokoze qhawe. Isikhonkwane sibethelwa inyanga esuke isiyaqinisa umuzi. Ekuqiniseni umuzi lapha yana ikhona imizi okungenzeka ukuthi kuba notikoloshi. Mawuzofika lo muzi uqala kunotikoloshi umele ubone ukuthi uyakhipha leyo nyamazana kuqala ekhaya. Mawukhipha leyo nyamazana kuqala ekhaya ubusu uyabethela. Imvama yokubethela lesi sikhonkwane sivama ukuthi singene ngo-12 ebusuku. Ubusu siyazitshaya lesi sikhonkwane emakhoneni omuzi nasesenta komuzi.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokhu?
Kuyindlela yokuthi umuzi uvikeleke nabantwana bakulelo khaya ukuthi bakhuseleke. Kungabi lezitha kumbe ke ngithi imimoya otikoloshi abadlalela kulelo khaya noma abathakathi. Umuzi ongabethelwanga ufana nokuthi nje usegangeni nje ngoba lo muzi awugcinanga. Ufana nje nokuthi ligceke nje kudlalela noma yini. Abathakathi bayakhona ukuthi bebe bezogcinisa imikhoba yabo, otikoloshi babo bahlale kuleli khaya lingaqiniswanga. Idle lapha ekhaya ma abantu bephuma kumbe abantu basendaweni bayakhona ukuthi babambe ukuthi otikoloshi labo ngabalapha ekhaya laba bangakwazi ukujula ngokukamoya. Kanti labo abanye abakwazi ukujula besuke bebona ukuthi hayi utikoloshi lo ogciniswe lapha ekhaya ngowasendaweni ethile kodwa uzohlala lapha ekhaya ingoba lo muzi awuqiniswanga lelo gceke lilula kungena loba yini
Unjani umuzi ongela sikhonkwane gogo?
Siyakhusela kakhulu isikhonkwane. Noma ngumthakathi zama ukuthi aphose noma yenzeni, uyahluleka isuka lento ijike ingakwazi ukungena. Ivinjwe lesi sikhonkwane. Isikhonkwane siyalwa, siyavuka siyalwa nezitha. Kakhulu kakhulu akekho umthakathi ongadlalela kulelo gceke. Zikhona izikhonkwane zikaningi ziyakhunga ezinye izikhonkwane zikhona ezinye izikhonkwane ezithi zingahlala hlala zibuye zivuselelwe so sinjalo isikhonkwane qhawe libanzi sibalulekile kakhulu ukuthi umuzi uqiniswe nasendulo nabokhokho bethu babe uqinisa umuzi kuvukelwa kuvikeleke ukuthi abakhunkuli bengangeni. Mawuthi umuzi uqinisiwe umthakathi ebuye zongena uyangena umthakathi siyamvumela esinye isikhonkwane ukuthi umthakathi engene kodwa ukuphuma ekuseni kube nzima umthakathi ukuthi ephume uyabona indawo yonke isinjani isifana kumbe ebone sokulidamu mangabe esebanjiwe leso sikhonkwane umthakathi lingamkhulumisi ngoba lingamkhulumisa uyaphuma ahambe so kunjalo. Thokoza Khehla, ngibonge inhlonhle banzi.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besibuka logogo uSilibazo Dube oyisangoma. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Senana masiba
wenzi umandla
lo baba mkhulu
namasiba
babe lobola
usenzi.
So isikhathi sokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
zihlobo zenkosi ezithandekileyo sihlangana nje siphakathi komoya wothakazelela ikhisimusi ikhisimusi yalonyaka yebo kambe kunengi esingakuzama ukuthi sikuqhathanise namakhisimusi adlulileyo kodwa ngenxa yesimo somhlaba sengisijwe le mikhuhlane lo COVID okugcwele yonke indawo uphepha olungapheliyo swelakala kwemali indlala lakho konke ikhisimusi awuyona ikhisimusi ejwayelekileyo eyalonyaka sengitsho nje wona umoya wekhisimusi kawukho ngenxa yokuthi kunengi okusiphambanisayo kungasenani-ke siqhubeke ngendaba yamathilongo njengoba siphakathi kwalo ikhefu lekhisimusi azikhumbuleni ilizwi elithi uNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba wazanikela indodana yakhe eyodwa kuba yilowo nalo okholwa yiyo angabhubhi abe nowuphila uphakathi uJohane isahlukan sesithathu indima ngu-16. Nxa sikhona phakathi kwalo khefu lekhisimusi asidingeni into esizayivisisa ngoba na uNkulunkulu wabona ukuthi abantu babophekile abantu badubekile okunye abantu badutshwa imilayezo leziqondiso okukhona okumele bakulandele emagumeni abemsebenzini elizweni bantu babe sebekhohlwa ukuthi yebo lokho kungabhalwa phansi emaphepheni kodwa uNkulunkulu njengoba wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa lithi lize uba yilowo nalo okholwa yiyo ukholo kalukho ngaphandle enyameni yomuntu ukholo lungaphakathi abantu abaningi bayaluswela usizo lokukholwa kuJesu ukwenzela ukubana baphume ematilongweni laba ngemsephathi kwawo njengoba sitshile kuleya iviki bakithi ikhefu lekhisimusi kakuthi lanxa siswele lokho esikujwayele ukuthi ikhisimusi ikhokhona ke sihloleni inhliziyo zethu zithole ukukhululeka phakathi kobunzima lobo bukhona ngoba nainto engiyaziyo ukuthi le mikhuhlane lekhona ukuswela imali kwehluleka ukuyabona esibathandayo endane ezijiyeneyo ngenxa yemithetho ekhona esinqabelayo ukuthi sivikelele umkhuhlane engikwaziyo ngikuqeda yikuthi naphakathi kwakho naphakathi kwami ngingayithola inkululeko umphefumulo wami ujabule kuze kuthi lababonayo bathi kanti lo muntu wabanje isimo sinje kuyini ahamba lakho abe hamba lakho ngokholiweyo uJesu nxa esengenile emqwini uyakhulula amaketana amatilongo ngoba na umphefumulo womuntu kawudli lokho esikudla emganwini kawuphuzi lokho esikunatha ingabe yitiye ingabe yini umphefumulo womuntu ngaphakathi kwakhe udla ukudla kukamoya uyakhululeka lanxa inyama ilambile lanxa ehlekwa lanxa encindezelwe kodwa umoya wakhe nxa ulo Jesu uyakhululeka umthandazo wami ngokuthi uNkulunkulu asenzele kahle kuthi lanxa siswela sikuswelayo ngekhisimusi kodwa sithole igama likaJesu lisikhulule ngaphakathi sithole ukuphila kuze kubone lalabo abangakholwayo ukuthi nampa abantu abathole ukukhuleka kwangaphakathi asikhulekeni Thixo ingcwele yenza ubana leli khisimusi ngegama likaJesu abantu bakho lanxa besebunzimeni kodwa ingaphakathi yabo ikhululeke amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungathini lokusasa. Kusigaba sabatsha sixoxa lomculi uFortunate Sibanda.
Ibinyelele kuzo zonke indawo igama uFortunate wakuSibanda. Ekhaya ndawuke Cholocho esigabeni sakweziyabangwe emphafeni mphinde futhi ibe isakhamuzi sakogombalume kuthi ukuthi nyumculi wohlobo lwe-disco music lapha emculweni ngizibiza ngo-Fortu Dawo. Ngiqale 2006 ngisacula andaba yabantu like ngenza ama backing vocals kwase kuthi ngo 2010 ikho lapha yakhipha khona album yami yokuqala ebile sihloko esithi sekurongo so fun lama albums ayi 6 album number 2 ngayikhipha ngo 2011 ebisithi bazama inhlanhla and then ngakhipha ngo 2018 ebisithi umzukulu number 4 ngamkhipha ngo 2015 ngilodade wethu usisi uNtombi Marombeni la sakhipha khona album yayisithi Celebration. Ngakhipha album labane wethu base Plumtree uButu Allen lo Butu TK lasakhipha khona ingoma eyayisithi I'm Sorry ngo 2019 sikhiphile futhi ngilo Allen lo TK sikhiphe ingoma ebisithi uvala into zami kuthi ukucula kimi into esegazini kungakhathalekile ukuthi umculo omhlobo bani ngithanda ukucula kuthi ngithanda stage ngithanda ukujabulisa abantu lami ngithanda ukuba happy and into engenza ngibe happy umculo angiziboni lento ngiyeka anytime soon because kuyinto enjabulisayo engilesifiso sokuthi kuthi kufika la empela khona amandla okucula kube labantu abayithathayo lo mculo we-disco base kwenye level ngizibongele lapha
singakagqibi utshelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo uArchbishop Desmond Tutu uwalwisana lobandlululo lwabamhlophe kule South Africa nokunye ngasekho bayidlala nzima lonyaka ikhisimusi abanye abantu kwele Zimbabwe inkokeli yomdabu uFelix Mhlahlama Ngwenjweni usekhulumisana lamagoda akhe kulandela isinqumo somthethondaba esokuthi kumele abotshwe siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngokhethi Dube.